bonke buhambe kwabamandi isivelile njalo esilungiselela ukuyaphambili sikhangele kuyena emnyaka ezayo okhetho umongameli omutsha usekufakele sobala ubona silandileyo iy'nqubo ezikhona vele ukubona umnyaka lozayo umnyaka okhetho so usethembi sibona ukhetho elizaba khona njengithabela kuto sesibambana njalo ugcizelele ubona kumele kube lokuqhumisana imlotha abantu esixolelane sibambane njengephathi uluningi lwabantu esisebenzi siya phambili njalo futhi into eyenza kusekela lokwanokutayo ngokwenzile kwasuphi ubalele phandle sibile ngempela kodwa nonono asingathili umuntu achebethiwa mkhulu ezezanupf kodwa sibe wakuyena izanupf isikhwama ezingakwana umuntu wonke hatshi okwanokobe msebenzela bambile ubana sethiwamta sokukhonza umuntu okuzokhonzela ubana abantu sebelahleka ngenxa abantu basebele power eningi kakhulu lokuvuselela into ezenzalo umkhuma wakhe ngokuthi asivuleni sidinga ubudlelwano nabantu bonke siqhulisa emlodani namazwi la esihlala sisilwa lawo kodwa izinto ezinjengomuntu ofuna ukuwakha ngenza wonke umuntu esiphila la emhlabeni lapha kuthiwa ngesikhiwa i-global village so yonke into lelana yinto ethembisayo ukuthi ngizeuhambe siya la so ngobana ekhongothi le isihambele kuhle njalo futhi iyasinika i-direction yokubana siya ngaphikela kusasa lebantwana bezimbabwe bezizalwane zabezimbabwe
abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezi nqumo ezithethwe
ezinqumeni ngabantu bonke ngathi amaprovinsi onke jikelele kodwa yatabazele imaso kwabiwa izikhundla asendongo ongasuphiseka mhlawumbe bakhona abanye ababekhonona kodwa into one umele siyifunde yinona izikhundla zilutshwana zikhwana umuntu wonke ena lo ophileyo asiyixhaseni simsekeleni aisikhathiaufika e okanamhlakusebenzi layo kusiya phambili ngoba ungangena ngomoya kalusifa umoya umona womhawu yikho lapho cina ingxaba zingoza esivoxa izinto so ngibona abantu enoalisithabile labo abangajabanga mina ngingabakhuthaza ubana bafundo into layo sasa kuzwa kuwe namhlanje ngibona kuzabuya kuwe so bekezela esebenzela nabo abaefakile
udaba lwabasekeli bakamongameli-ke abanye bathi mhlawumbe kule ngxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhu ethikaza ukuthi akhethe abazamsekele
abonti kule ngxaki umuntu nje ezizibekake ngesikhathi sae esifaneleyo njalo esezizibekake ngendlela epheleleyo njengoba ejhilize hayi ekangenkulungise kuhle so konke lokhana kumele kumfundisa abantuna akulantembi njalo akulaelisebenuva ithi yena uzakulungisa azibekezeleni akulungise abonti kule ngxaki yimuntu
kodwa njengebandla lezanupf kukhona elibakhangeleleyo yini abaningi bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga
mina engakuzolula ngizamenela ena loyalo fakile ngizamxhasa
kukhona sokuguqukile ngemva kwalo mhlangano
kuningi oguqukile esiningi kakhulu njengozwele umongameli okhulumana even le i-afrikaand isibile ve-1.5 billion odingukhosele ama-indastri suka sengathi mina i-production sector izaqhasa ukuvuka abantu eqasa ukuthola imisebenzi nxa sokunjalo-ke singaqasa ukuprofisa kuyadengisa fetisa ukuzangena futhi ukuthi umuntu ivule izimali emabhanki ukuswelakala kwabo so uhamba lokuubalulekile ithemba lelo kodwa lezi sokanisa ukukhanya sesibonde hhayi uhamba kanje indlela yakhona sezingane into ezihamba.